Unanga kwa emaviki nambalo adlulileyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula abeke intambo zombuzo phansi ngo-2028 kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMathailand North njalo ngumgcinisela webandla leZANU-PF kulindawo uthi umnanga kwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe. IZimbabwe singeyinye ilizwe eline-development emangalisayo. Siyafisa ukuthi alubi ithemu yakhe yangezelelwa umongameli ukuze iqedise imisebenzi le wayiqalisayo njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengemat North Province ukuthi aluba ithemu yakhe umongameli yokuba sehofisini yesi-constitution ithi kathayi 2 terms but siyafisa ukuthi aluba iyaphindezelwa ithemu yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi umnangagwa angatshiyi isikhundla sakhe.
Hayi, sifisa ukuthi eshiye kafona ukuthi esishiye vela sesiraiti isifunga ukuthi eqhubekele phambili esiye sesiphili okwethu sizeqhubekele phambili nxa yimi izinto zethu lokhu ezingakalungi. Sizazama ukuthi simtshele sihlale la phansi mdala salwa sisonkeni aqhubekwe phambili.
Amazi kamnumzana Dube yagcizelelwa ngunkosikazi Viola Ncube.
Ubaba umnangagwa sithi it is fair 2030 angaphumi kahlale khona. Sithi siyahola ukudla njalo ilizwe lethu lilokuthula. Siyamthanda umnangagwa sithi baba awuyindawo uze ukhokhobe esikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana ngalongalo laye owaye kuviyo lwezibra ngesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa umnangagwa ayisikho wabakulwelayo.
Ayisikho lokhu esiyokuhambelayo empilweni mfana undoda laba abehluleka laba uncelisibulinge step it down sibona ukuthi ungahamba njani because behluleka ukwenza izinto athisa abantwana abalamsebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile solakale zonke izinto.
Umnumzana Guduza Mabhanga naye ukhala njengongalongalo.
Ngahambe empini kathesi angilalutho salwela ilizwe leli siprojekthe into eziningi-ningi kathesi sekusidala lutshwane layenalo umnangagwa seziyenzela yena akuthandayo kasalandeli i-constitution yafaka abazukulu imuli yakhe yonke ukhuluma ngokuchiya ngo-2028 but still sowonililize thina siyasala sidubeka sesisola lokuthi sahambelana empini.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJosephat Mzaca ngomunye wabalo mbono lo.
Abantu kabathabanga elizweni engumuntu ohlakaniphile umnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo oligovu ngawe uyachiya umbuso phasi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza ngoba abafana bazamlimaza abasotsha aba kanothi happy ngendlela into ezenzakala ngayo.
Ohlaziya ezombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba abakhalelayo ukuthi umnangagwa angathiyi isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ukungazwisisi khonokho ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna uyaphumula lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So itshengisa ukuthi vele liyadelela abantu ngoba abantu laba bathi bona hhayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi kodwa lena lokhu lithi lisigoqale ukuthi sigoqela khona le ndaweni. Ngibona ngathi ikujwayela abantu kwabi umnikazi wendaba ethe khona sokwanele sokukwanile isiseli sombuso sitsho njalo singadelelani kanjalo njengabantu izalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla yeZANU-PF ezabelela ezibalisa eMasvingo leMathailand North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi umnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngiwe nesitudio 7 ikhamera mngezi wa Jesus Banda.